siyabonga jonga lo Chris le tshona njani Zimbabwe omuhle yikuhlangana kuhlelo lwe Studio 7 ngolesithathu mhla ka 2 ngontulikazi 2014 silethulela uhlelo lwe izindaba ze Zimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Isikole sokuthi abantu bazikhulumela ukuthi sithandekile ukuthi iphosta kabayifuni. Iphosta leyindenzelo. Iyakhulu kwezombangazi la. Layenze ngayo yayikhambe ngaleyo ndlela iphosta. Thatha bethu kumele sikhambeni ngesikhathi. Sivumeni ukuthi ingukuko imele ibe khona lapha nalaphaya. Lebuke isikole sombuso sithandekile.
Amapolisa athi umthetho we-Public Order and Security Act iphosa akumelanga wesulwe njengalokho okulotshwe kusisekelo sombuso esitsha.
Ngibona ngani mina lokhu kutshengisa ukuthi amapolisa labanye abantu abaku-ZPF abaphiwe umsebenzi wokuthi badinga ukuba bakajukwa bayehluleka, ngakho sebephongukwenza loba yini nje ekhanya iqonda ukuthi bangathola umuntu lowo.
Komiswa isifundi sekolishi le University of Zimbabwe emthethweni ndaba kamantshi eHarare siseteswa icala lokucela izikhali zempi kuba bajukwa.
Umongameli Robert Mugabe usungula ugwalo olutsha oluzanika imvumo abalimi abahlaliswa kutsha yokuba ngabanikazi bamapulazi awabawela phansi kohlelo lokwabelwa kutsha komhlabathi elizweni.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulo msakazo.
Amapolisa athi umthetho we-Public Order and Security Act iphosa akumelanga wesulwe njengalokho okulotshwe kusisekelo sombuso esitsha, ngoba umthetho lo uvikela abantu makhaza abangaphathekiyo ekutshengiseleni okwande ukwenzakala elizweni, ngakho ulondoloza ilungelo loluntu. Lokhu kuvezwe isiphathamandla samapolisa u-Assistant Commissioner Takawira Nzombe ekhuluma phambi kwedale lephalamende elibona ngokunanzwa kwamalungelo oluntu. Wengezelele wathi kumele kuguqule umthetho obenqabela ukuthi bavalele isibotshwa esitokisini okwamalanga edlula amabili, i-48 hours, singamiswa ngaphambi komthethwandaba, ikakhulu emaphandleni lapho kule mthethwandaba yama-circuit courts ehlala kanye kumbe kabili ngeviki kuphela. Uphinde wathi ngabe akwesulwanga umthetho ophathelane lokubulala umuntu owe-justifiable homicide, ngoba lokhu kungenzakala umuntu evikela impilo kumbe impahla yakhe. Ukudaba olwakhwezwa emthethwandaba inhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise bekhonona ngesimo esisemajele, umnumzana Nzombe uthe uhulumende kala mali yokuqhuba lomsebenzi. Asizweni imbono kamnumzana Believe Gawule, wayekunhlanganiso yedale lephalamende eyayibona ngokulotshwa kwesisekelo sombuso esitsha eye-COPAC.
Amapolisa afuna ukuthatha isisekelo sombuso besenzanamini i-instrument abayabo engani kuthiwa yinto emele ikhangelele bona ukuthi bayenzenjani umsebenzi wabo. Isisekelo sombuso abantu bazikhulumela kuhle sithandekile ukuthi iphosta kabayifuni. Iphosta leyindenzelo ikakhulu kwezombangazo lapho layenze yayikhambe ngaleyo ndlela iphosta. Thatha bethu kumele sikhambeni ngesikhathi, sivumeni ukuthi ingukuko imele ibe khona lapha nalaphayana lebuke isisekelo sombuso esitsha lesi. Lo abantu bazikhulumela lokuthi amaphoyisa acela ukuthi iphosta ibe khona, hayi bacela ukuthi iyindezelo lihlale likhona ebantwini, hathi iyindezelo ebantwini ngabantu abantu abangakasayifuni babonile iyephosta. Ngalokhu ukuthi amapolisa athi wona zishuhle lokhu ukuthi abantu bagcine futhi ukuthi bangagcina 48 hours bengazange wesiwe phambi komthethandaba. Kunoyindezelo futhi khonokho futhi kuyinto embi kakhulu ukuthi umuntu ahlale engazange asiwe edalele ayethulwa phambi kwedale lezomthethandaba ngemva kungayidlulanga amahola i-48 hours. Khonokho njalo yinto esikhuluma ngayo ukuthi ngolungelo loluntu umuntu kumele ethi umuntu nxa esethe wadala icala ahambise emthethandaba engagcinwa endaweni zezitokisini ngayizingcolileyo. Kuyinto indlela yokuthi kwesikhathi mina sengabona ezikhathini eziningi somani ngikujezisa abantu ngendlela yokubafaka kwabanye endaweni ezingazingana, kube ngabe umuntu yena kumele ekhothi ikotini yiye emthola elecala esefinyanise elecala esegwetshwa bese siya entolongweni.
Amapolisa lawo alezi zathu zawo athi ziqinile.
Singakukhangela ngaleyo ndlela, kodwa mina ngase sikhangela abantu ngendlela abakhulume ngayo. Iphosta mina kamboni ukuthi iphosta yimuphi sangaphi kele. into eyayiyinto yokuyimbezela abantu ukuthi abantu uthola iposa yakho nisetshenziswa ngancane ngancane ingasetshenziswa ukuthi amaphosa wona nginethanga abanye abantu abathengiselayo njani abantu abathengiselayo abantu abathengisela iqhisikonfisenabi yakhuluma kuthi ukuthi abantu bemele bethengisele ngokuthula kungelandlakuyela so ngathi bethengisaudlaudlakuyela-ke so kumele umthetho wehle uyekibo la abantu abathengisa udlangudlwango ngakhonokho futhi kwamadlale ukuthi amadlale wona amele abe yiwo alungisa imisebenzi kuyekuyehluleka kwamadlale namadlale ezaphegcina abantu ukuthi ikhothe nje ihlala kumbe kanye ngabe kumele kube le nto ekuthiwa imisebenzi kumele ukhulukhe yenziwe ukuthi igathalelo lolukhangeleke ezomthetho lumele lube le ndlela ukuthi abantu bengahlaliswa isikhathi esidlule nakangake yemthetho yandaba ngokunjalo kumele amakhothi ahlale amakhothi layehlale bakhona omejasiti laba labo bantu balethathi bakumele bekhona bagcinelwana abantu endaweni zezibenahambathwanga emthethweni yesikhathi esifanele kumele benziwe fonoko abantu bakhona abantu bagcwele lapho abantu akulaba ukuthi ngelile indawo yokuthi abantu abakho abantu bakhona hathi ukuthi abantu bazagcinwa ngenxa ukuthi kuvikela umsebenzi wamapolisa ukuthi uhambe kuhle kumbe abantu bethi abantu bamele behlalise esitokisini umuntu eqeda iviki yonke engahlanga ephambi komthetho kodwa lelo zomthetho andawo
lo mnumzana Believe Kawule owayeyisiphathamandla seCOPAC ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esetsholotsho.
Kulesifundi sekolishi leUniversity of Zimbabwe esimiswe phambi komthethwandaba kamantshi eHarare namuhla sisetheswa icala lokucela izikhali zempi kuba bajukwa ukuze silwise uhulumende weZANU-PF. Isifundi lesingumnumzana Romeo Musemburi oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili. UMusemburi uxwayiswe ngumantshi ukuthi akhweze isicelo sakhe sokukhululwa ngesibambiso sebail emthethwandaba we-High Court. Umtshutshisi utshele umthethwandaba ukuthi uMsemburi walobela ubabajukwa incwadi ye-email ecela izikhali zokulwisana nalo hulumende. UMsemburi uqhubeka evalelwe njalo uba ngowesithathu ukubotshwa phezu kodaba lukababajukwa. Abanye ngabathi umhleli wephephandaba leSunday Mail umnumzana Edmund Kudzai lomne wabo uPhilip bona abetheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende lokubangela umvukela ngempiko ababeyiloba enkundleni yeFacebook bengubabajukwa. Ababili laba bayalilandula icala njalo labo baqhubeka bevalelwe. Isicelo sika-Edmund esebheyili sizahluzwa lidale le-High Court kusasa. Sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibona ngani mina lokhu kutshengisa ukuthi amapholisa nabanye abantu abakuZANU-PF abaphiwe umsebenzi wokuthi badinga uba bakajukwa bayehluleka ngakho sebephongukwenza loba yini nje ekhanya iqonda ukuthi bangathola umuntu lowo. Angiboni ukuthi asebekwenza manje kungabe kutshengisela njalo kusiza ekuthini sithi umsebenzi wokudinga uba bakajukwa wenziwe kuhle ngamapholisa.
Singabona yini Dokotela Sibanda kubotshwa abantu abaningi ngitsho lalabo ababebhala kufacebook wall kababajukwa?
Ngibona ngani mina nxa betholakele sokungenzakala ukuthi bazakala ngamagama sokungenzakala ukuthi babotshwe kodwa kuzaba ngumsebenzi onzima kakhulu ngoba baningi abantu akade bebhala kuwona kababujukwa. Njalo kunzima ukuthi abantu abakhomentayo betheswe umlando lo owokuthi bakhomentile nje kuphela. Kodwa kufanele sinanzelele njalo ukuthi khona amapholisa avele asekwenza okufana lokuthi sebebophele umfundo oseyunivesithi of Zimbabwe kukhanya ngani mina sebesuke bayiqhelisa kakhulu indaba yabo ukuthi isihlanganisa labantu abangafanelanga babanjwe kumbe bathintwe njalo sebeyifake isibangeni sokuthi siyindaba engeke iphele njalo isebenzeke okule ngqondo.
Lona icala eletheswa abantu laba Sibanda nxawo likhangele litshoni nxawo khangela indlela abantu okwamanje abaqakathekisa ngayo i-social media kanye le nkundla ye-Facebook?
Kumele ani mina vele icala abalishiswa ngakho sicala eliqondileyo njalo esingalithi lingaba semthethweni ngakho ukuthi laba bantu ababochiweyo bengaqala ukuthi balikhangelisise kuhle kweze constitution ukuthi kuthiwe nxa ubaba kaDuka ukhiphe indaba ezenzakala kuZanu sokuthathwa khonokho ukuthi uyahatshi sokuyi treason kumbe umuntu lowo usezama ukuthi adelize ilizwe ngibone ngani mina ngesikhiwe idefinition yang khona bayiqhelise kakhulu
umnumzana Nkululeko Sipanda yincwadi ecubungula izombusazwe njalo ufundisa ekolishini leHuddersfield University kwelebhilitane efundisa izifundo zepolitiki.
Umongameli Robert Mugabe lamhlanje usungule ugwalo olutsha oluzanika imvumo inkulungwane lenkulungwane zabalimi abahlaliswa kutsha yokuba ngabanikazi bamapulazi abawabelwa phansi kohlelo lokuhlaliswa kutsha kwabantu elizweni. Lokhu kubikwa kuyimizamo yokuphathisa abalimi laba ukuthola izikwelede emabhanga kunhlanganiso eziphathisa ngemali. Lezi ngwalo zamapermits oziphawulwe kusemthethweni emangweni weMakonde esigabeni seMashonaland West zibikwa zizathatha isikhundla sengwalo zama-offer letters ebeziphiwa abalimi abatsha laba ngamahhofisi aku-district ama-district administrators. Kodwa iningi labalimi kalisuthiseki ngaleli nyathelo lodwa ngoba lisithi uhulumende bekumele axoxisane lamabhanga lapho esungula uhlelo lwezingwalo zama-permits lolu ukuze bathole ithemba lokuthi inhlanganiso eziphathisa ngezikwelede labamabhanga ukuthi bazamukela ekuceleni izikwelede loncedo lwemali yokuthuthukisa umsebenzi wabo. Ukusukela ekuqaleni kohlelo lokwaba kutsha umhlabathi ngomnyaka ka-2000, akula ngitsho loyedwa umlimi oseke wenelisa ukuthola izikwelede enhlanganisweni eziphathisa abalimi ngemali loba amabhanga ngoba ingwalo zama-offer letters bezingemukelwa yilezi nhlanganiso.
Akubizozwayo lonyaka iStudio 7 Live Talk isungula uhlelo lobesifazane asihluzeni bomama kusukisela ngolwesine mhla ka 16 Ntulikazi 2014. Kulolu hlelo sihluza indaba eziphathelane lathi abesifazane. Izandlube lezangikhathaze siphana amacebo. Khululeka mama ukusitshela indaba ofuna sizihluze ngokusithumela i-email kukhele ethi studio7@voanews.com. Ngizaphinda njalo studio7@voanews.com loba ku WhatsApp unombolo ezithi 1-202-465-0318. Ngizaphinda njalo 1-202-465-0318 kanye la ku Facebook page ye Studio 7.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngenhlelo zabaphila legciwane lengculaza olwe-National AIDS Council lusungule umhlangano wokufundisa abantu ngalomkhuhlane namhla edolobheni leMtare ohlanganisa abameli benhlanganiso zezisebenzi zonke elizweni. Sixoxele umqondisi we-National AIDS Council uNkosazana Madeline Dube.
Namhla sibe lethuba lokuhlangana lenkokheli zama-trade unions ngapha eMthare ukuthi sifundisane mayelana lengculaza ye-HIV ukuthi elizweni lethu leZimbabwe izinto zimi kanjani. Kwesinye isikhathi abantu babezwa kuthiwa khona ingculaza leyo isigcile isimemethekile kodwa bengezwisisi ukuthi sikhuluma ngani sibili. Ngiyakwazi njalo ukuthi izisebenzi yizo ezenza ukuthi ukuphumelela sesilakho ekugijimeni lenhlelo ze-HIV eZimbabwe kwenziwa ngenxa yokuthi izisebenzi ziyabanjelwa imali eyi-3% yemali abayithelayo kuhulumende. Yona le yimali-ke eya kumgodla-godla lo anokuthiwa khona yi-National AIDS Trust Fund. Lo mgodla-ke yiwo-ke obuya ku-National AIDS Council ososiphathisile ukuthi sifundisane lo zulu lomphakathi izisebenzi kumbe hathi izisebenzi ukuthi singavikela njani ukuthi abantu bengabanjwa yingculaza ye-HIV. Kulabo-ke abasebelayo ingculaza leyo siyancedisa njalo ukuthi enye inhlangothi yemali yona le ihambi kuyathenga imithi. bese kusithi enye imali yangkhona imeli ifundise imeli khankasele ukuthi abantu bakithi bazwisise ngengcolaze phakathi kwethu ukuthi hathi kufanana ke lokuthi ke kulempi limpi kumele siyilwe sonke izisebenzi nalabo abasetshenzelwayo abasemakhaya abangasebenziyo ontanga ogogo okhulu sonke kumele siphathisane ekulwisaneni lengilaza yena leyo ngakho-ke thina ukuba mema lokhu ikuthi-ke ngemva kwalo umhlangano bamele bakubone-ke ukuthi bona-ke nxa sebezabuyela emakhaya kumele-ke bayefundisa abanye osowabo emsebenzini lapha abakhona ukuthi kuqakathekile ukuthi bazi esingathi yona i-status yabo ukuthi isimo segazi labo simi njani bale ngculazi na ngabalayo xa belayo bengathola ngapho uncedo njalo ukuthi kuqakathekile ukuthi umuntu ngesikhathi nje ekwazi ukuthi igazi lakhe kuthiwa le ngculazi kumele ahle avele ahlole i-CD4 count xa i-CD4 count yakhe iphezu kwe-500 hatshi lo uzatshelwa ngodokotela ukuthi engazilondoloza njani engophilileyo kodwa-ke sithi umuntu i-CD4 count yakhe ku-500 kumbe ingaphansi lo muntu sokuzamele-ke ahle aqaliseke ukunatha amaphilisi okwempilo yakhe yonke
lo ngonkosazana Madeline Dube umqondisi wenhlanganiso ye-National AIDS Council obekhuluma ecingweni le-Studio 7 esemutare
udaba lomdlali wokugijima u-Oscar Pistorius ogijima ngenyawo zokuzivazela oluqhubeka emthethwandaba we-Pretoria kwele-South Africa umahluli uThokozile Masipha uthe ugwalo oluveza isimo sengqondo kamthoniswa olwenziwe ngodokotela kunyanga edluleyo akumelanga lusetshenziswe zintatheli izindaba ngoba kumele lube yimfihlo odokotela bahlole uPistorius ukuthi ingqondo zakhe zazithatha na lapho aze adubule intombi yakhe uRiver Steenkamp nyakenye uPistorius uthi wayecabangela ukuthi uRiver litsotsi elibangenele endlini lazivalela esambuzi odokotela abathethe inyanga yonke behlola ingqondo kaPistorius babikwa befumene ukuba wayephelele sibili esazi akwenzayo umahluli uthi akumelanga intatheli izindaba zisebenzise ugwalo labodokotela ngoba kule mfihlo yemuli yakoPistorius lolu daba luyaqhubeka kusasa
lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz kanye lasebulenjini ku-www.voaindebele.com thumelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silidinte ecingweni lingenelani kuhlelo kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuyabule njini ku-www.studio7news.com lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise-UK emelika loba kwezinye indawo zomhlaba
Live talk lamhlanje sihlaziya udaba lwamapholisa atshele idale lephalamende ukuthi afuna umthetho wephosa ungesulwa njalo uqhubeke ukhona.
Lingalitshona njani izulukandaba ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje ke kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosikazi asithembile mlotshwa onguye uchief whip wedale elimqoka elesenate njalo elilunga lamakhomiti edale lephalamende ambalwa lamhlanje kuhlelo lwethu sihlaziya indaba eziphathelane labo mama abazithweleyo nxa besiya ezibhedlele njani ma?
Sikhona kanti kunjani wena?
Hayi siyaphila, siyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga.
Ungasitshela ukuthi ubona njani udubo lo?
Udubo lo lukhona kakhulu kubomama Chris and kuke kwathi ngesikhathi se-inclusive government uDr. Madorera wathi akusethwe aside fund engane 1 million yokuthi ibhadalele abantu ababelethayo ezibhedlela ngenxa yokuthi ukubeletha kwabomama kumbe ukwenza abantwana kwabomama kuyi-national duty ngokukhangela kwethu, ngoba nxa singama ukwenza abantwana then ilizwe liyakuma sis. So kodwa-ke na ukuthi abamama belokhu besifa kuyelokhu kucelwa ukuthi akukhangele, kuloko kucela ukuthi akukhangele kuyatshengisa ukuthi obaba abakayibonisi sokuhle lijuti yabomama abayenzayo.
Siyasizwe njalo ngezinye indubo ezifana lokubana omama bengabeletha bayalelwe ukuphuma isibhedlela ngoba bengabhadalanga imali. Ungasitshela ukuthi ubona njani udubo lona?
Udubo ukubeletha Chris, ukuthi ubelethe yikho abadala besithi babe labakubona ukuthi fanele ukuthi amhlophe xa usiyakhulumisa umuntu oqeda ukubeletha ukuthi amhlophe, ngoba kaningi vele umuntu uyafa ebeletha ngenye yesikhathi lapho obona khona ukuthi nxa usiyangena khona endlini yokubeletha enye uyawuphumi. So-ke ukuthi uthi usuqede lapho usuphume lapho wathiwa amhlophe ususiyabothela ukuthi usuqeda ukubeletha ngenxa yokuthi awulamali yokubhadala kuyikuhlukuluza okukhulu kabi kubo mama.
Eke sithathe ikhefu kancane. Lamhlanje kuhlelo lwethu silo unkosikazi Sthembile Mlotshwa ongu chief whip wedalela eParliamente engowebandla leMDCT. Manje njengomunye wabakhokheli bezombusazwe, lithatha amanyathelo bani ukuze lenqabele loludu?
Indaba zabomama kakhulu kakhulu ngifuna khona ukuthi omama baseParliamente i-Union Caucus isukume kakhulu, ikhulume ngakho kakhulu, omama bonke basukume bakhulume, ngoba kuyinsalakatha yomsebenzi okhona and lezi nsuku kuphela iviki omama ku-House of Assembly i-Gender Committee u-chair kade ngimlalele nje ekhuluma kakhulu uNyampinga and basekele abanye omama and silokhu sizakhuluma ngakho kakhulu, ngoba njengoba usizwa sithi mina ngesikhathi se-inclusive government uDr. Madorera esasengumminista kwakungani kuthiwa kuzaba le fundi ezasethwa aside eyiyo ezakwenza ukuthi ibe yiyo kwanisa ukuthi ibhadalele omama ababethi kuze mama babi lolu dubo lokuthi kwesinye isikhathi phela leso sisu uyabe usithethe ungazange waplana ungazimiselanga ukuthi yena na sengifuna ukuthi kube sokusiba nje besibona nje sokwenzakele. Ngibona ngani futhi kuvele kuyikwenza kwaNkulunkulu ukuthi kwenzakale ama-results angikhona kube yikho kunokuthi kwesikhathi uzibonise uzithwele. Then uvele nawo uphakathi kwakunye ubuzima obukhona, abantwana bafuna isikufisiye kufuneka lokhu lalokwane. So-ke lokho sizakhuluma ngakho futhi njenge-Union Caucus ukuthi omama abakwenzi ukuthi abelethe mahara, ngoba kathi sicelelani kangaka lokho sicela kubani kanti ngoba ukuzalo lokhu sukunikwa uNkulunkulu.
Manje lona lolu udaba lokubana omama bengabhadale ababelethayo solufike ngapi? Sekulesikhathi sisizwa likhuluma ngalo.
Yeah, izinto azenzakali ngelanga elilodwa kanti, but besifisa ukuthi indaba le sikhulume ngayo kakhulu lo minister Mtshinkulu ukuthi akakathi naye ku-cabinet, akathi ibe ku-top shelf, ibe i-priority, ibe yindaba ekhuluyiqedwa ukuthi sokusenzakala lokhu khathesi ngayo, ngoba ambona ukuthi khangela khathesi imali ziningi siyazibona ezidliwa ngabantu ngobudlwangudlwangu ekade zidliwa ngabantu kuma-companies ngobudlwangudlwangu. So kutho ukuthi imali zokuthi abomama babhadalelwe vele kahle kahle kaziswelakalanga.
Hayi, kuzwakala isikhathi yiso esesidliwe ngumangoyo. Ungavaleli isabalalela.
Ngiyabonga kakhulu, ngisale ukuthi balalela.
Hayi, lathi sibongele, ube lelanga elihle.
Ngiyabonga kanti. Put your flags up in the sky.
sibonge ijaha lakithi uChris Kande ngokusethulela uhlelo lephuma lendaba leshone lendaba. Okwamanje isoko isikhathi senu balandeli benguqu. Sikhangele imidlalo ye-2014 FIFA Soccer World Cup eqhutshelwa kwele Brazil ethethe ikhefu namhlanje. Izolobe kulo mdlalo ojabulise kakhulu abantu abanengi obuphakathi kweqembu le-Belgium le-Melika. Le-Melika linqotshwe nge-2-1 ngemva kokuba isikhathi sengezelelwe ngoba amaqembu la ejukane abhekana waphela umdlalo kungela elihlohlileyo. UChris Kande we-Studio 7 uxoxe lomdlali wenguqu u-Abel Khumalo othi imidlalo yalinkezo iyajabulisa kakhulu lanxa nje amaqembu amazwe ezwekazi le-Afrika esengasekho.
Izwekazi le-Afrika lenzi kahle baqinisile ngoba besithembele. Ikimade zithengelwe yiGhana, ye-Ivory Coast, la iCameroon. Kodwa sokukhanya-ke sokuhambe iNigeria, sitamhlophe uNigeria siye phambili kuround ku-second round. Kodwa njalo ubonile-ke into zeGhana kathesi uhlazo olungalo emhlabeni, abafana abazibala ukudlala bathi asidlali uma singaphiwanga imali. Urhulumente azahambisa imali ngejeti khona lo kuyayangisa lokhu Ghana.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani ngeliphi ilizwe elilakho ukuthi lithathe inkezo le e-World Cup?
Inkezo ye-World Cup yahlala khonale e-South America, ngithemba ukuthi izaphuma khonale. Siyakwazi ule Holland eqinileyo kodwa ngibone ngathi izafika idliwe layo. Mina ndiyakwazi ihlala emazweni ngapho, ndiyakwazi oweza bangikhona-ke sethi umomkhathi utshiyene lo wase-Europe. So kuthi ubana-ke sikhangelele ukuthi-ke phakathi kwayo-Argentina, phakathi kwayo nale kuthiwa yi-Brazil-ke abadlala khona ngale la i-Holland, phakathi kwamazweni lawa amathathu. Ngibone ngani-ke kodwa-ke ngokubona kwami inkezo yomhlaba iyasala khonapho ku-South America kobomakhelwane bakho.
Bathini abantu ababukelayo nxa ukhangela ubona ungani sebebalutshwana ababukela?
Abantu badaswe kakhulu ngamazwe e-Afrika, ikakhulu bethembele ku-Ivory Coast. Ungakhangela kithi le mabhawu abantu sebebalutshwana ababuyayo emadolobheni. Namhlanje bakhona nje bazobona iGhana, kodwa eminye imidlalo bayibukeli kakhulu ngoba abantu labagandi basuwakhathana emalokitshini belanda ukuzobukela ngendawo yokuthi amagetsi bayesaba ukuthi abe ngikho ezindlini, njalo-ke bezobukela nako-DSTV langapha edolobheni. So kuthi ubana-ke abantu abaningi ngani-ke hayi lokho kusehla ukujabulela-ke inkezo yomhlaba songani kuyehla kancane.
U-Abel Khumalo ngomlandeli wezenguqu bexoxa ecingweni lo Chris Kande we-Studio 7. Put your flags up in the sky, Lwanele kwanele okwalamhlanje sihlobo sigqiba ngaleyo official theme eye FIFA Soccer World Cup, ingoma kaJ-Lo lo Pitbull.
Singakalugqiba uhlelo ke sikhangele ebesikhokhela.
Amapholisa athi umthetho we-Public Order and Security Act